Abantu abanengi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngekhefu lekhisimusi. Kube labanye njalo bathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana lezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke lilakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala koBulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lehlobo ngekhisimusi senza imithimba ethize ngesikhathi lesi se-COVID. Ongasi COVID yodwa esiyisabelayo, le flu le sigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
Mina, because of this new variant Omicron, as lo mdalo ngezwa kuhle, I wouldn't want to expose him kakhulu. So it's just Christmas with the inner cycle ye family yethu. Ngiyabingavakatshi kangako, just gonna be there labazali endlini, enjoying the meals ze Christmas. Ngithi yakwazi ukuthi ziyi-7 colors. Ngizabe ngizirelaxele nje endlini.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezihlobo loba limemetheka igciwane le-COVID-19.
Angiboni ukuthi likoroni yedlula leyi 5 years. So litsho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezihlobo ngekhefu lekhisimusi.
Leli khefu le-Christmas sizayenza lokhu esakwenza ngomnyaka ophelileyo odlulileyo. Sahlangana lezihlobo, sakosa inyama, sajabula thina. COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uzakwethekelela labo acabangela ukuba kabalagciwane le-COVID-19.
Mina engingakwenza ikuthi ungakhuluma lesihlobo nabangani, babuze ukuthi bona basesimeni esinjani. Lami ngizi-check ukuthi ngisesimeni esinjani. Then if phakathi kwethungelo le-COVID ngizokhona ukubavakatshela, but if kuyabe kulowo le-COVID, lama nyeke ngivakathi ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Cordry Park koBulawayo uthi kayisoze ibe mnandi ikhisimusi yalonyaka ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu ngoba abantu abasoze bachelese ngendlela abakhangelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni, ukuthi bafinyelele ukuzofika ngapha eZimbabwe. Kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu yikuthi abantu bazabezihlalela ezindlini zabo ngendlela yokuthi besesaba umkhuhlane we-COVID.
Kuyabe kungelabantu lonyaka emzini kankosikazi Lois Mabena ngenxa ye-COVID-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu we-COVID-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhatshana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajule. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko. So mina sembona kungcono ukuthi lemuli yami sizidlalele sithenge khonokho okuncane sizidlele. Okunye sibone ukuthi siyathengana amabhuku lani lani izinto zesikolo ngoba isikhathi sangkhona sincane izikolo ziyavulwa kathesi. So mbona kungcono ukuthi sizasihlalela lo muli yami sidlokusaneleyo ilanga lidlule elekhisimusi silungiselele kwesikolo.
Abezempilakahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 otholakale ebantwini abedlula 2,106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.